sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 7 kumpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Isikhathi sezulu siyingozi kakhulu nxa sikhangele ukuthi amasuwa ayabe egeleza lezulu lisina okwenza ukuthi indawo yonke igcwale ingcekeza, njalo lamanzi esiwanathayo kulula ukuba ebe contaminated ngoba amanye amapipe amanzi esiwanathayo ayabe dubukile, abantu bese benatha ingcekeza.
Kubhubhe oyedwa izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wesihudo eChabalala koBulawayo.
Ekwayisa njengabezempilakahle ukuthi asinanzeleleni, silandeleleni imilayo. Umkhuhlane usesekhona, awukahambi, ungasiceda uma singananzeleli. Siyabonga ukuthi le ngabantu abalalelayo futhi liza kwenza njalo, siphephe kulesi isifo esingene ebantwini.
Inani labatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 likhuphuke lisuka kumakhulu edlula amahlanu 523 kuthange lisiya kunkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye i-2.5 izolo. Umuzi ogcina asebekhulile owe-Entembeni Old People's Home oseluveve koBulawayo namhla wamukele izipho zekhisimusi ezivela kumalunga edale lephalamende yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Kubhubhe oyedwa izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wesihudo eChabalala koBulawayo. Lokhu sokulethe ukwesaba kwezakhamizi zaleli dolobho zisithi udubo lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza laphuma ezambuzini ezesuwa ngokunye osokumemethekisa lolu daba. UBathabile Masuku uyalandisa.
Abantu bemzini emningi yakoBulawayo bathu sebehlalela evalweni ngokudabuka kwempompi lezi ngoba kungabangela umonakalo omkhulu kwezempilakahle okunjengokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo. Inkosikazi sasenkosi Ndlovu isakhamuzi senkulumane uthi umumo wamasuwa ubuhlungu ikakhulu ezikolo ngoba abantwana behamba phezu kwawo.
Lapha ehamba khona ubona esuwa edavulile ezikolo, abantwana amanzi ayabe engekho ematoilet kungcolile, amasuwa adubukile, ungaze ureporte ababuyi. Abantwana abancane bayawela emanzini besithi ngamanzi okudlalisa bese begula. Indaba yokuvalwa kwamanzi ngapha amasuwa idubuka ayisiphathi kahle, khathesi abantwana bayagula ungakwazi ukuthi babulawa kuyini.
Inkosikazi Suku Oluhle Sithole esinye isakhamuzi senketha uthi isikhathi sezulu siyingozi kakhulu nxa kule ngcekeza enjengamasuwa.
Isikhathi sezulu siyingozi kakhulu nxa sikhangele ukuthi amasuwa ayabe egeleza lezulu lisina okwenza ukuthi indawo yonke igcwale ingcekeza, njalo lamanzi esiwanathayo kulula ukuba ebe contaminated ngoba amanye amapipe amanzi esiwanathayo ayabe dubukile, abantu bese benatha ingcekeza.
Unkosikazi Lwazi Mthethwa olomntwana okwe wagula umkhuhlane wesihudo elokitshini lenkulumane uchasisa ngokwamehlelayo.
Umntwana wami wabanjwa isihudo lesi for 1 month, ngahamba kubodokotela ngaze ngagcina ngisiyavalelwa empilo besithi typhoid, besithi uyabe enathe amanzi from contaminated water sources. Kwakunzima, we suspected amasuwa adubukayo lokunye, uyabe ungasakwazi uhlezi empilo ukuthi umntwana uzaphuma ephila loba hatshi.
Omunye wababalisi esikolo se-Amavene enkulumane okhethe ukuzibiza ngokuthi nguMiss Nyathi wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi isikolo sabo sihlezi sigeleza isuwa, kwesinye isikhathi kuyabe kungangeneki emaklasini becine befundela phandle ngoba bengaze babikele ikhansili ayibuyi ngesikhathi. Imizamo yokuxhumana lekhansela yakobulawayo yehlule kodwa kuviki edluleyo yazise iStudio 7 ukuthi ithole imbiko yomkhuhlane wesihudo mhlaka 28 lwezi elokitshini leChabalala njalo kwasekulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye i-255 ababanjwe umkhuhlane wesihudo. Namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa uthembise izakhamuzi zakobulawayo ukuthi inhlupho zamanzi zizaphela xa idamu leGwayishangani lingaphela ukwakhiwa. Kuviki edluleyo, ugatsha lweZimbabwe National Water Authority iZinwa lwazise ukuthi idamu leli lizaqala ukukhongozela amanzi ngesikhathi sezulu lonyaka kuthi kusiyaphela umnyaka ozayo idolobho leli iqale ukunatha kulo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inani labatholakala belomkhuhlane weCOVID-19 liqonge lisuka kumakhulu edlula amahlanu i-523 kuthange lisiya kunkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2.5 izolo. Kubika abogatsha lwezempilakahle lo mkhuhlane ubulele abantu abathathu ngokutshona kosuku layizolo. Sebezinkulungwane eziphose zifike ikhulu lengxenye 141.6,000. Lokhu leli gcikwane laqhamukayo elizweni ngomnyaka ngombimbitho asebehlatshwe amajekiseni omabili wokuzivikela ku-COVID-19 sebeyizigidi phose ezintathu 2.9 million. So kuhlatshwe izigidi phose ezine 3.9 million ijekiseni yakuqala. Ingcwethi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokukhuphuka kwenani lasebetholakala bele-COVID-19 kulezi nsuku lona ebeselisehla ngaphambilini kokuqhamuka womkhakha omutsha we-Omicron. UDokotela Ndebele Bele wakobulawayo uxwayisa ukuthi abantu bengayekethisi ukuzivikela lokulandela iziqondiso zikahulumende lezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization, i-WHO.
Bantu bakobulawayo, siyalibingelela njalo lesigaba seMathebele Land. Sileta ukuxwayisa njalo ukuthi siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 lokhu umemetheka esigabeni sakithi kakhulu. Ngitsho lalabo abalahlekelwa impilo bakhanya besesigabeni sethu. Siyaxwayisa ukuthi bazali bafowethu, bodadewethu, bantwana nani lonke, nanzelelani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona and ukuvikela lokho kufuna siyenze zilenzani izinto esazikhulume ekuqaleni, sizenze ngokunanzelela futhi sibe ngabantu abakhangelelanayo ukuthi nxa ubona omunye engenzi kuhle umkhumbuzi ukuthi lokho esiphakathi komkhuhlane lo. Ngakho abantu kufanele bananzelele ukuthi bamela khatshana labanye abantu. Asinanzeleleni ukuthi siyagqoka ama-mask ngaso sonke isikhathi as long as ungekho wedwa. Bona ukuthi ugqokile imaski wethu usemchoveni, usemotweni, usebhasini, usemashop. Asingakhiphini amamaski ngoba singakhipha sizamemethekisa lo mkhuhlane usibulale, usiqede. Asinanzeleleni ukuthi siyalandzela le imilayo, sigeza izandla, sisebenzisa ama-sanitizer. Kodwa uma singavali ubuso bethu lamakhala, umkhuhlane uzaqhuba umemetheka. Loba sigeza izandla ngoba uyamemetheka ngokuhamba emoyeni njalo ngaphandle kokuthinta lapho kuthinte khona umuntu lo mkhuhlane. So asinazeleleni bantu bakithi ukuthi umkhuhlane umemetheka esigabeni sethu kutho ukuthi kulokuyeka ekuthisa ukuthize esikwenzayo. So siyaxwayisa njengabezempilakahle ukuthi asinanzeleleni, silandeleni imilayo. Umkhuhlane usesekhona, awukahambi, ungasiqeda uma singananzeleli. Siyabonga ukuthi le ngabantu abalalelayo futhi liza kwenza njalo siphephe kulesi isifo esingene ebantwini.
Lo ngudokotela Bele, ingcwethi kwezempilakahle obexoxa ecingweni lo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Umuzi ogcina sebekhulile eNtembeni Old People's Home oseluveve kobulawayo namhla wamukele izipho zekhisimusi ezivele kumalunga edale lePhalamende eZimbabwe Izipho lezi zigoqela isolar system omabona kude, imtshina yokuwatsha amagrosari lokunye. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasibanda usethulela lolu daba.
Izipho lezi zithengwe imali ebuthaniswe ngamalungu ayidale lePharlamente emdlalweni waweGovu owenzelwa eHarare kunyanga ezimbalwa ezedlulileyo. Ajabule abamanzi amaxhegu lezalukazi entembeni besamukela lezi zipho. Umsekeli kamongameli weSenate njalo engumgcinihlalo wamakhomithi umnumzana Michael Nyambuya nguye obengumhlonitshwa kulo mkhosi.
As Parliament of Zimbabwe, we hold an annual golf tournament where we raise funds
Omunye bokulumbuthano umphathintaba wedorobha lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube yena ke ubonge kakhulu abaphathisileyo
kusukela kuma senators kuma MPs istaff izakhamizi media houses security everybody we are so thankful ngegesha le epiwe entembeni unanzelela abantu abadala kuqhakathekile kakhulu thina njengobulawayo sithanda ukubonga ngesikwenzeleyo. Thank you so much.
Ummeli weLuveve Court Park edalela eParliamente unkosikazi Stella Ndlovu ujabule kakhulu ngosizo olunikwe entembeni yona ke esesiqintini sakhe.
Okwakuqala ngihle ngithi ngiswele imlomo ezinkulungwane ngoba ihome le ihlala abantu abadala abangasakhonisi ukuzenzela abaphila ngokuthi thina esisebatsha sibaphangela. Ngithanda ukuthi mbonge kakhulu iParliament of Zimbabwe where I belong ukuthi ukuthi lihlale phansi liphumele endawo kuyabe kuphikiswana phela ukuthi iye ngaphi donation le iye ngaphi donation le but finally igcine ibuye lapha ekhaya.
Umsekeli womqondisi wentembeni uDeputy Matron uSakhile Jagawuya uphela mathe ngezipho lezi.
Siyabonga kakhulu umsebenzi esiwenzelwe iParliament yeZimbabwe. Konke abasithengele khona ama washing machine, ama TV, ichukela, ama sheets, konke lokhu lama printer, siyabonga kakhulu besingelakho all along. Sebenza nzima. Kodwa ngenxa yokuthi basikhumbulile basenzela abasenzele khona, hayi siyabonga kakhulu, we are so grateful.
Ukhulu uMark Fish omunye ogcine entembeni uveze ukujabula omagama.
Sibonga umusa wenu lothando lolu lukhulu kangaka ukuthi abantu bePharlamente bangabuya beyobona thina amaqhegu singathembi kukathi abazali bethu ababuyi kuzosibona nabafowethu ababuyi ungathi basikhalala sesinikezele kulabo mama bathwele nzima ngobukhulu langabogogo. Kodwa mbonga umusa wabo ngoba basibekezelela kulobu buzima.
Umuzi wentembeni wakhiwa ngomnyaka 1967 usakhelwa abadala asebekhulile ukuthi bazogcinwa nxa bengelasihlobo njalo umuzi lo usizwa nguzulu ukuthi uqhubeke ugcina okhulu labogogo okwamanje bangamathumi amahlanu lane 54 abagugileyo abahlala kulo muzi. Ngimela eStudio 7 eLuveve kubulawayo igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Obedume ngokulwela amalungelo oluntu umnumzana Dewa Mafinga obhubhe ngomgqibelo uchazwa ngabaningi njengomuntu obesebenza engelakwesaba njalo ozakhunjulwa ngomsebenzi wakhe omuhle. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izizalwane zeZimbabwe esuka enhlanganisweni ezizimeleyo labantu nje sebechaza umuyi uDewa Mafinga njengeqhawe lezamalungelo oluntu. Umgcinisihlalo webandla leMDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi akulahlekelwanga iZimbabwe kuphela kodwa uluhlu lonke lwezansi yezwekazi leAfrika.
uDewa Mavinga bekuyiqhawe lethu isigayigayi somzabalazo bekuyindoda beyimele amalungelo eluntu bekuyindoda boyithola kuzo zonke indawo la kukhulunywa khona ngamalungelo la kukhulunywa khona ngokuthi abantu kumele bangene kanjani enkululekweni entsha eZimbabwe indoda boyithola ku-United Nations ungayithola ku-SADC nakumassive society indoda beyithembekile beyikhuluma ngokuzinikela ngokuzikhandla
umnumzana Brian Muziringa owabalekela ukwephulwa kwamalungelo akhe eZimbabwe uthi akasazi ukuthi sebezalwelwa ubani
siphethwe ne inside news phezuko death ka comrade Dewa Mavinga asazi ukuthi sizothini but yena uDewa comrade Dewa Mavinga wayincedisa abantu from Zimbabwe and different countries. It's not easy to be repressible. Very sad news has.
Ngakwelicela umnumzana Nkosilathi Ncube uthi umnumzana Mavinga ubengubizwa sabele yonke indawo lapho bekulwiswa khona ezoncindezelo.
Zibuhlungu kakhulu sithi dudu emdenini wakhe. Alale ngokuthula ubaba uMavinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu ku-struggle silwela ukuthi sizikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Le into egcuzelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Inches asithi yena othi basele bethidibele
bekasiduduza kabi ukuthi siyenze umsebenzi wamalungelo abantu sinefocus njalo nje futhi sibe abantu laba bangathandi ukuba corrupt noma ukwenza izinto nendlela ingasiyo
inhlelo zokuxhumana ebulenjini beinternet zigcwele ngamazwi enduduzo avela kulabo abebesebenza lomuyi labanye abazi imisebenzi lempilo yakhe isikhulumeli semuli yakomavinga ovezwe kuphela ngokuthi ngumfowabo uPanashe ubethembisile ukuthi uza kwethula umbiko ngamalungiselelo omncwabo kanye lokuphendula umbuzo obumayelana lembangela yemfa kodwa lo mbiko ubungakethulwa ngesikhathi sokuya emoyeni ngumele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo
Live talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabatsha ngesikhathi kunanzwa umkhankaso we 16 days of activism against gender based violence lokulwisa nalo umkhuhlane we COVID-19. Amabhizimusi kanye labacebisi bakamongameli Emerson Mnangagwa bahlangene namhla esigodlweni e-State House becubungula iziphathelane lomnotho welizwe lapho abavumelane ukuthi ukuthengiswa kwemali emgambo omnyama osokubhahile yikho okubhidliza umnotho welizwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthe uyadana ngokuthi impahla eningi ithengiswa ngamadola eMelika engafinyelelwa ngabaningi. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenyanga lolu daba.
Umsika omnyama iparallel market kayihluphi imali evele ikhona uZulu akafuni ukufaka imali yakhe ebank kuma nostra accounts ngoba kabana themba ngendlela ebanjwa ngayo izimali zangaphandle ngiyangakho lokho also business labana bathi khona imali yakhona engaphandle ikhanya idula ngoba lina lithi emabank ichipile so sekubashupa ngoba intengo yezinto ifakwa ngama levels emali imali yangaphandle ngoba kulethwa yi replacement cost ukuthi ungazithenga isinto nxa usufuna ukuya order ezinye uyabo order ngemali eyangaphandle emsikeni omnyama ayikhona ebank yikho kungoluko kulokuphoqana ukuthize ipack sikhuluma iqiniso kathesi so singathi ngelinye indlela it's speculative futuristic pricing kayifanelanga yenze nje kafanele kwenze njalo ngoba asila confidence ukuthi imali esisebenzisa kathesi ivalue yakhona izasithwala kwela kusasa because abantu also business befaka intengo ekhangelelela kusasa ukwenzela ukuthi nxa sebereplacer i-replacement cost iyabe ingathi ngcono ukuthi bafake bayengeze zama-profit margins abo.
Usomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF uchasisa ngengxaki ezibhekane labaqhuba amabhizimusi nxa sokufika emalini.
instead of the economy, especially when we look at the auction rate and the black market rate, is that in Bonanda, so many of the Wufuzi is cutting so good. Monetary authorities to the is yoda. But there's definitely disparities here in these two rates. Tina Jabaya business, we actually feel it kakhulu ngoba we in the umsebenzi wakho noma ukhotwe in US dollar. Nxa usubhadala lo msebenzi ubhadala nge auction rates. But yet you cannot easily access the foreign currency rate layer. Ugcina uforced which is reality to go to the black market to look for forex. And I wanna ihlupho lukhona kakhulu ukuthi kona for example mina ngiku construction industry. Nxa ufuna diesel yokuthi urani ama plants akho, I diesel leyo awusoze ithole nge RTGS. You'll have to have US dollar to get it diesel leyo. Ukuservisa ama plants akho nala imitshina naleyo, be it ama grader, wescavator, ama roll lana, ama tippers and stuff like that. Konke kufuna US dollar. So uzabona into kodwa into zakho zonke zenzayo phose mhlawumbe kuphela into kuphela ongayibhadala nge-RTGS imiholo yabantu, but okunye konke kuyabe kufuna i-lozen US dollar, and US dollar yangona awusozeyithole emabhenk ku-auction rate system le, usuzamele uyithole ku-black market rate. Khona kwana sokuhle kukudlela inzuzo yakho, i-profit yakho, usale ungasela lutho. So definitely let's have a situation whereby the auction rate, the black market rate, at least we share about 20 to 25% difference. Ungaba ngcono ngoba loko kubona it's almost 100% different. So kusilimaza kakhulu as a business.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi umkambo omnyama uthwalise izakhamizi amagabha avuzayo.
Okuhluphayo eZimbabwe ukuthi khathesi sile mali ezinengama-currency amaningi asebenzayo, sile local nale RTGS sibele US, and bathi bona eqinisweni uvele ungafaka ama-currency abe maningi asebenza ngasikhathi sinye, but uzananzela ukuthi le currency ele currency efileyo isuka ithothele kathani imali eqinileyo. So-ke iqiniso yokuthi khathesi xa abantu bezitolo befaka ama-price abo abaselandaba ukuthi bona bawothe ngemalini lama-profit margin abalandaba lawo, bona baphiga into nge-US dollar. So ngokunjalo yikho sokubulela i-economy, ubonanzela ukuthi nxa abantu bethenga le-raw material bazayithenga besebenzisa into ehlathe nge-US dollar, sebuya ngapha esithengisela abantu ama-price esiba hayi, i-market tax esiba low ngoba abantu imali besebenza ngapha behola nge-bond. So khona kuliqiniso ukuthi sibili hhayi, i-parallel market yesibulela izinto eziningi lapha eZimbabwe ngoba izakhamu zakobulawayo eziningi azisebenzi, imisebenzi ayikho, i-economy yethu layo ivele ifile. Ngokunjalo abantu bayadibeka bazama ukuthi bazibhise ngendlela eziningi ezishiyeneyo.
Abanye abakhulume kulumbuthano umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube, usiba lukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Mangutya labanye. Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Women in Leadership Development baphakathi kohlelo lokufundisa abesifazana lamantombazana abangabakhokheli ezigabeni zabo ngendlela yokuzivikela kudlakela ababhekana lalo ezindlini ngesikhathi umhlaba unanza i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo koBulawayo.
Ukuzivikela kudlakela izifundo ezilangazelelwa ngabantu abaningi ezweni kungakhathalekile ngobulili bomuntu. Kungalesi sizathu abesifazana labasakhulayo abangamantombazana bengene izifundo zokuzivikela eziqondiswa ngabe-Wild. Unkosazana Phaitamoyo uthi ufunde ukuzivikela ngesikhathi umuntu efuna ukumdlengula.
Namhlanje sifunde ukuthi umuntu nxa ufuna ukulwa ulwa njani, nxa kulo muntu efuna ukukubamba ngodlakela indaba yezamacansi okumbeni umuntu ofuna ukujontshela in something in into yakho uyabulayo sifundisi ukuthi ulwa njani kwenziwa njani yazi lokuthi sihlangane singabafazi sikwazi ukuthi sichibilise imizimba yethu nje kahle hayi bekumnandi kakhulu
osakhulayo olwela amalungelo oluntu abaphila labakhubazekileyo unkosazana Sukoluhle Mhlanga uthi kuyamjabulisa ukuthi izifundo lezi zigoqela abakhubazekileyo
sifundo esizithole lamhla lapha zinhle kakhulu especially to us abantu abakhubazekileyo sike sathola i-opportunity yokushekha imizimba imithambo yakade yacina uku-exercise because njengabantu abakhubazekileyo sibili ama-livelihoods rely on ama-exercises siyabonga iprogramu ebiswe yi-world sishekhile sibili sithemba ukuthi kuzaba la ma-programs anje in future ukwenzela ukuthi lathi siphatheke njengabantu abakhubazekileyo
umnumzana Vosumuzi Ncube uthi ebefundisa omama ngokuziphatha lokuzivikela ikakhulu ekudlengulweni
emhlabe sifundisa omama ukuhlalisana kahle labantu and lokuzinakekela lapho abahamba khona ezindabeni zokudlengula nje lezi ngozi zonke ngifokusa nge-self-defense kulo mehluko phakathi kwe-self-defense lokulwa so namhla bemfundisa kuphela ngendlela yokuthi yiziphi indlela ongazenza ukuzivikela nxa ungabe usuhlangana lohlupho nxa ungumuntu ongumama olokudlengulwa kumbe olokuphathwa kabi nje olokulinyaswa so namhla bemfundisa nje izindlela zokuthi ukuba ngumsindo uyilimukise umuntu ongabe edlula nje khona lapho la abuye ezokuncedisa kumbe nxa ubona ukuthi akula muntu kube ledlela nje ongazenza ukuthi uphume kuleyo nkinga
Ilunga ledale lephalamende emele iphumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi kwezombusazwe kuvame ukuba lodlakela ngesikhathi sokhetho.
Ngifanele ngizisiyese kusubani. Thina we are going to fight and get there. Ngoba thina sisifundisiwe sesiqeqeqeqile landi. Asambeni seshayina phandle ngale kube mnandi sifundise even labo mama bethu siyakwazi ukuthi omama bethu abanye ba abuse ezindlini. La umama uya abuse ubaba. Ngabona umama esekhuluma kakhulu uthi hayi mama kuvunyela hayi mama ungayenzi lokhaya nandi.
Ukhansila kaward 17 emele lo ward 19 unkosikazi Sikhulekile Moyo ngomunye wabangene izifundo zokuzivikela eziqhutshwa ngabe wild lezi
She can send the big message to other young women. Because Tina says, Kulile, HGPV, HI Patria. They are going to show you over there a lot of things. Ulama drugs, Ula, local spin the book, exchange assets. So we have a lot to do to a girl child to end my child marriage. Mina, it is not to child marriage. We should build our children so that we have a future in Monoga. Unzusu, Uti Kona Kona, Sizabes Kanilela. No mama ukuthi siyachaya ngalezi ngokuthi iculture le religion yasiletha lapho but laba ke abancane ama 2000
abahlanganiso yeWild bathi baqhubela imfundiso ngemva kokunanzelela ukuba iningi labo mama labasakhulayo abangamantombazana abalalo ulwazi lokuzivikela lapho bethe bangena ebunzimeni njalo benza lokhu ngenjongo yokunanza umkhankaso owe 16 days of activism against gender based violence yona egijima ngendikimba ethi orange the world and violence against women now ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Kubhubhe oyedwa izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wesihudo echabalala koBulawayo. Inani labatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 likhuphuke lisuka kumakhulu edlula amahlanu i-523 kuthange lisiya kunkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye i-2,500 izolo. Indawo lapho kugcinwa sebekhulile e-Entembeni Old People's Home eluveve koBulawayo. Namhla yamukele izipho zekhisimusi ezivela kumalunga edalela eParliamente. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.